Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Sibonga uJonga Kantemiri osiphe indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 6 Mfumfu 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Yeah, ukuguquka kwesimo somkhathi kuliqiniso kuyenzakala sikhangele ngaso sonke isikhathi. Izibonelo bengithi izibonakaliso ezikhona ngalesi sikhathi yikushisa okungaphezu kwalokho esikujwayeleyo.
Ingcwethi ezibona ngezomkhathi ezivela emazweni awezwekazi le-Afrika akumanyano wezokuthengiselana okwekhomesa zilomhlangano eHarare oqale namhla uphela kusasa.
Ngosibangilizwe kasimfuni ephathini ngoba vele ungene okungekho emthethweni engala khadi engakhwalify befojile izinto zakhe.
Sokuqhamuke ukuxokozela ebandleni lezaphu ekhokhelwa ngumnumzana Sibangilizwe Nkomo, umntakamuyi uDr. Joshua Mqabuko Nkomo. Izakhamizi zasemzini oweGlenview eHarare zethulele umeya weHarare umnumzana Jacob Mafume ugwalo lokukhonona ngesiphatho esenziwa omama emaklinika ekhansili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ingcwethi ezibona ngezomkhathi ezivela emazweni awezwekazi le-Afrika akumanyano wezokuthengiselana owekhomesa zilomhlangano eHarare oqale namhla uphela kusasa. Injongo yalo mhlangano ngeyokulungiselela umhlangano omkhulu owe-COP 27 ozakwenzakala edolobheni le-Sharm el-Sheikh kwele-Gibhithe ngenyanga ezayo, lapho kuyabe kuboniswana ngokuguquka kwesimo somkhathi emhlabeni jikelele. Emhlanganweni lo ozaqhutshwa mhla ka 6 kusiya ku 18 Lwezi kuyabe kucutshungulwa lokuhlolisisa inguquko yesimo somkhathi emhlabeni jikelele i-climate change. Kuzakhangelwa njalo ukuthi leyo nguquko iphambanisa njani impilo zabantu emazweni awekhomesa, lokuthi kudingwe indlela zokumelana lalolu dubo ikakhulu emsebenzini wezokulima ukuze kulinywe izilimo ezihambelana lomkhathi osuhlezi uguquka ungasazwisiseki. I-Studio 7 ixoxe lomnumzana Dumisani Nyoni ongumqondisi wohlangothi lwezokulima olwe-Agritechs enyakatho yemandebeleni ochasisa ngenguquko yesimo somkhathi lomonwa odalwa yiyo.
Yeah, ukuguquka kwesimo somkhathi kuliqiniso kuyenzakala sikukhangele ngaso sonke isikhathi. Izibonelo bengithi izibonakaliso ezikhona ngalesi sikhathi yikushisa okungaphezu kwalokho esikujwayeleyo, kumbe kuze isikhathi somqando ngesikhathi okungamelanga kube kuqanda. Kube sokusithi izulu esilitholayo lina ngamandla, lilolaka, lilomoya, libe liningi ngesikhathi esifitshane okudala ukuthi kube lezimpokoma zamanzi. Sinanzelele njalo ukuthi isikhathi silezulu lokhu esifinyela lapho esasilamalanga mhlawumbe angaba likhulu la ngamashumi amabili, sithola ukuthi 320 days sokwehlile usufica mhlawumbe selisiba ngamalanga alikhulu lamahlanu 105 days. Isomiso phakathi kwesikhathi sokuna kwezulu siyakhula, sesivamile njalo silakho ukuthi sidonse amaviki amathathu amane, kwesinye isikhathi afike kwayisithupha, esokuthi ngama-mid-season dry spells ngesilungu.
Uphambanisa njani izilimo?
Lokhu kwenza izilimo zethu zingaze zavuthwa kuhle, kwenze singaze sathola amadlelo amahle alakho ukuthi agcine izifuyo zethu kuze kuyefika ukuphela komnyaka. Konke lokhu kuyizibonelo zokuthi umkhathi wethu uyaguquka, njalo lange sikhathi sebusika sinazelela ukuthi kwesinye isikhathi kuyachisa kakhulu kumbe ngesikhathi sesingasakhangelelanga ukuthi kube kusaqanda uphonga uthutsha nje umqando uchaze emasimini kuze kuchaze lezilimo ezinjengabongqoloyi ezilinywe busika sikhangelela ukuthi zihambelana lomqando. Konke lokhu kuyizibonelo zokuthi umkhathi wethu uyaguquka.
Manje senzeni ke thina njengabantu bazana?
Kuyadingeka ukuthi siqaphele, sikuzwisise, sibe lezindlela zokulima lokufuya ezinazelela ukuthi izilo esilitholayo alisami ngendlela esasiyijaye. Kwesinye isikhathi lingabe lilokhu eliyinani elifananayo, kwehluke ukuthi ukuna kwalo line ngesikhathi esifitshane kungaze kwasinika ithuba lokuvutisa isilimo.
Umnumzana Dumisani Nyoni ngumqondisi wohlangothi lwezokulima olwe Agritex enyakatho yeMandebeleni esixoxelayo ngocingo ekobulawayo. Izakhamizi zasemangweni owe Glenview Harare zethulele umeya weHarare umnumzana Jacob Mafume ugwalo lokukhonona ngesiphatho esenziwa omama emaklinika ekhansili. Lokhu kungemva kokuba unkosikazi Estina Swaba egcine ebelethela esambuzi ngoba abongi beklinika eGlenview Polyclinic bale ukumbelethisa besithi akaye esibhedlela seSalimgabe. Lolu gwalo lusayinwe izakhamizi ezizinkulungwane ezedlula ezintathu. Ukungaphathwa kuhle ngabongi emaklinika ekhansili ludubo oselulesikhathi eside lisenzakala. Abongi kule iklinika bathi ngomthetho akumelanga babelethise umama oyabe esebeletha owesihlanu. Umeya Mafume wamukele lesi sikhalazo wathi ihofisi yakhe izakhangelisisa lolu daba ngoba ekwazi ukuthi bakhona abanye abantu abangaqhubi kuhle umsebenzi wabo. Uthe uyakwazi njalo ukuthi sokulokusilela kwabongi okudala ezinye zalezinhlupho.
Amanye amalunga ezapho athi unkomo wayengasilo lunga lenhlanganiso leyo kodwa wazaba amkhetha ngengqondo esebenza igama likayise umuyitosha umqabongi.
Sokuqhamuke ukuxokozela ebandleni lezaphu elikhokhelwa ngumnumzana Sibangilizwe Nkomo umntakamuyi uDr Joshua Mqabuko Nkomo. Abaphikisa ubukhokheli bakhe bathi wangena esihlalweni ngokungekho emthethweni ngakho kumele asuke ngoba akalaleli muntu njalo ungumntando kayiphikiswa. Ngempela sonto amalunga aleli bandla aphambanise umhlangano kaNkomo lenkokheli yakhe owenzelwe emahofisini awezaphu kobulawayo kwaze kwabizwa amapholisa ukuzoxakulula ukudlephana kwabo. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Svanda. Sizalethulela lolu daba. Umphathintambo wogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Aaron Motsoaledi uthi baphakathi kohlelo lokuvumbulula emtshado lamapasipoti okwenziwe kungekho emthethweni labo abangayisizo zizalwane zakwele South Africa. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umphathintambo Motsoaledi utshela bezindaba ukuthi kusukela ngozibandlela lonyaka ugatsha lwendaba zasekhaya selubambe imitshado yamanga edlula amakhulu amahlanu 553 yahle yesulwa. Baningi abakwamanye amazwe abathenga ukuswela incwadi zokuhlala kwele South Africa badinga imitshado ezakwenza bathole incwadi zokuba kwele South Africa ngokusemthethweni. Kwesinye isikhathi imitshado yenziwa ngezithupha ezilahlekileyo umnikazi azakwazi ukuthi utshadile nxa esefuna okuthile emahofisini ezithupha. Abanye ke abatshada lomuntu bahlawulane imali nje kuphela kodwa bengathathani. Umphathintambo Motsoaledi uthi bazingela njalo abasebenzisa amapasipoti athethwe ngudlu ngoba lokhu kungcolisa isithunzi sepasipoti yakwele South Africa. Uthi baphakathi kwenhlelo zokuqinisa imithetho ukuze kungabi lula ukuthi umuntu athole incwadi yamanga kwele South Africa.
So in addition to the fingerprint and the photo, we are adding the iris, the dot in your eye, the iris recognition technique. Your iris is like your fingerprint, it's yours and yours only.
Umnumzana Mzwaledi uthi phezu kokusebenzisa umpikitsha lamafingerprint omuntu sebethatha lo mfanekiso webhola lelihlo okuyinto okuzaba nzima ukuthi umuntu ayiphe omunye ngoba uzathi ungena elizweni uhlole wona lawo amehlo akho bese uqathaniswa ukuthi ahambisana yini lokupassport yakho. Umntwaledi uthi phansi kwalomkhankaso sebehlolisisa amapassport amanga aphosa afika amakhulu amabili bahle bawavala ukusebenza. Uthi sebecabanga njalo kwethula ugwalo olulodwa lemishado yonke oluzabe lemfanekiso lamafingerprints abathetheneyo laba. Isizathu seZimbabwe umnumzana Gretman Khwebu uthi akuthandabuzeka ukuthi indaba yokuhlolisiswa kwemishado lamapassport izathinta kakhulu izalwane seZimbabwe njengoba vele bekhona abangene kukho labo bezizamela impilo.
Mbono wathi simo sithanda ukuba manzonzo manje umkhumbu uyacwila ngoba ma wayekhuluma kuqalangisana mhlawumbe awuyazikhulumela kodwa sengiyezwa ukuthi hayi manje ngathi isandla siyaqina la eqinisweni ispecial thinani baseZimbabwe vele zizahlukumeza kakhulu ngoba ma ubuka kahle imishado le eminingi ibitholakala through ngezincwadi zase-South Africa langezinye indlela mhlawumbe singazaziyo kodwa end of the day mhlawumbe umuntu ma wayekhala ukuthi usenzinzi lapha e-South Africa unomsebenzi unezimali emabhenki mbono ngathi lapha kuzabheda lapha futhi mbono ngathi ispecial abashadayo bazahlukumeza kakhulu ukudlula abantu bama-permit.
Lolu hlelo luqhutshwa ngesikhathi lapho kulezi zalwane seZimbabwe esiphose zifike ezinkulungwane ezingamakhulu amabili 180,000 osekuthiwe zifune olunye uhlobo lwama-permit kumbe ziphume ziphele emzansi. Ngesikhathi kuphiwa ama-permit ohlobo lweZimbabwe exemption permit la azaphelelwa isikhathi ngohlangula umnyaka ozayo bazinkulungwane ezisithupha abeZimbabwe abebesebenzisa izithupha zakwele South Africa bezithethe ngokungekho emthethweni abazilethayo basebethatha amaphemithi e-ZEP. Iningi lalaba abalamaphemithi la bayehluleka ukufaka izicelo zamanye amaphemithi kusitsho ukuthi kungaba nzima bazibone sebephindele ekhaya ngomhlangula. Ngasikhathi sinye ugatsha lwezemisebenzi lalo luphakathi lokwethekelela amakhampani lihlola ukuthi kambe izisebenzi zonke zilayo yini imvumo yokuba selizweni. Ngakolunye uhlangothi amaqembu atshiyeneyo ezizalwane zakwele South Africa kugoqela lamabandla ezombusazwe labo sebeqala imikhankaso etshiyeneyo ehlose ukubamba ngamandla bakwamanye amazwe ukuthi babuyele kubo bebethesa umlandu okubathathela imisebenzi okudala amacala. Ngesulo 7 Johannesburg kwele South Africa ingothuso Khumalo.
Sesibuyela njalo kudaba lwebandla lezaphu lapho amalunga aleli bandla aphambanise khona umhlangano kaNkomo usibangelizwe Nkomo lenkokheli yakhe obusenziwa emahofisini awezaphu kobulawayo kwaze kwabizwa amapholisa. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 u-Ezra Chisasibanda.
Amanye amalunga ezaphu athi uNkomo wayengasilo lunga lenhlanganiso leyo kodwa wazaba amkhetha ngengqondo esebenzisa igama likayise uJoshua Mqabu weNkomo owasungula ibandla lezaphu. Omunye wabo ngumnumzana Matthew Bhubesi yena ekuzaphu National Executive Committee.
Ngosibangileza kasimfuni ephathini ngoba vele ungene okungekho emthethweni engala card engakwalify befojile izinto zakhe. Into futhi esuke imangalize ngosibangileza seyi-opposition president owezaphu. Kodwa lokho elindwa ngamasosha lamapolice endlini yakhe yena phela kazange abe ngupresident welizwe. Waye ngupresident welizwe nguyise. So ke tezina bamlindelene endlini yakhe lindwa ngamapolice estate yena i-opposition ukuthi oppose uhulumende. So mina ngale ndlela kuyangidoubtise ukuthi usibalizwe kuthiwe opposition leader wezaphu president.
Unkosikazi Rita Malanga inkokheli kwabesifazana bebandla lezaphu uthi ngeke ebekele izaphu isifa.
President kangiyifuni lo SG wakhe kabahambi ngoba abazanga kukabi but bazodiliza. Thina sithi le ngoma ethi izaphu kayisozibulawe ngoba sikhona. Sikhona ukuthi ayisozife kakuphume kona. Ngwanana ufunza usibangilizwe into engekho usibangilizwe kazi lutho umntaka mlimo kazi lutho wehlile kalokukhuluma ubona zamkhulumele ekufeni umbayi wesile athi khona khona upresident uyagula kasoza kwansi ukukhuluma uzalibingelele emangcwabeni asukuma khulume kodwa kasengu vice president ekhona manje kasengumsebenzi wakhe ngwani
omunye obebhikisha ukuthi unkomo akhithwe ngukosazana Kate Ncube odabuka esiqintini selupane
sathi sifika ekhethweni sathola ukuthi kulabantu ababebhasiwe ababebuyile ngabuza mina ukuthi lati abantu laba bavela ngaphi ngoba elupane it's very difficult ukuthi umthole umuntu okhuluma isifyona abantu abana bagcina sebedimanda izinkwa ukuthi dawane nzara tavira kare takagara panapa iki vela ngaphi bathi thatorwa kublue lagoon thina vela simfuni mina njengama ngifuna ukukhuluma amanga mina izapho irevive weyini ibe ngingomunye wabantu abarevive izapho zapho
esobeleni samathebeleni south bakhona laba bathi umongameli wezapho abamfuni ngoba udabula izapho phakathi unkosikazi Tendai Sibanda uthi uzwa ubuhlungu
vele masi divided sizasebenza njani manje singazange sabambana vela kula lapho sizayo khona waye kanti kuyihlulani kanti ukuthi sibanjaniswe inkokheli lakho uma isehluleka uyayekela uma kukwehlula chiya ngoba ngathi sithina izaphi iphathi esiyithembileyo iyo besiyifuna ukuthi sifele kiyo la bantwana bethu sibachiye bekiyo kodwa manje uma isisenze nje so akukhanyi ifuture yayo ukuthi iyangaphi so mina ngikhala ngenkokheli ukuthi hhayi ziyehlulekile vele ziyehluleka kuthembisi lokuthi zizakwanisa ngoba ungabona umuntu esehluleke seze sibona ukungcono ukuxotsha umuntu futhi vele kala plani
ngempela viki amalunga emadlaleli angena ngenkani emafisini ezaphu ngesikhathi unkomo nabanye bakhe besemhlanganweni unkomo nabanye bakhe bazivalela kuleyo ndawo kwaze kwangenela amapholisa umongameli waleli bandla mnumzana sibangaliswa unkomo uchaza ngodlame olwaba khona
impela viki le ephelileyo besile mihlangano yalivelo ilokhuzeni ukuthi i-National Executive Council le-National People's Council zilandelana namalanga ngelanga lokuqala-ke sabona sekela abantu abazobhikitha phandle bethwele amagwariba abhalwe ukuthi u-Secretary General lo-President kumele baphume enhlanganisweni hhayi kwabanike-ke nomsindo kwampana emahhofisini yethu kwaze wabuya abomthetho izapho ayisoze imiswe ngomsindo omuntu oyedwa
unkomo uthi izinto zakhe ezidala udle phana kuleli bandla zisithi kalasikhathi eside kuzapho ngakho kamelanga aphathe
ngithe mina ngikhankasela ukuba ngumongameli wezaphu ngakwenza kwabasobala ngakhuluma njalo nje lapho ebengihamba khona ezigabeni ukuthi izaphu ngizayikhipha ezikhwameni zabantu nibisele abantwini kubanikazi yikho libone mhla wekhongolosi sisiyakhetha kubukhokheli bezapho kube lokubangiswa kube lokuthathelana enkantolo ukuthi kuyemiswa e-Congress izapho yayisiyenze isiqinisekiso sokuthi mina ngililunga elipheleleyo lezapho
amanye amalunga alinhlanganiso waphanike udaba lolu emthethondaba ecela ukuthi kwenziwe isinqumo sokususa unkomo esikhundleni sikamongameli webandla lezaphu udaba lwakhona alukathethwa kodwa unkomo uthi ngayindawo ngiyimelesito 7 kobulawayo igavana mweza Jesus Banda.
Abalandela ezombusazwe labaphikisa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa bathi kuyamangalisa ukuba idale lekhabhinethi lisekela ukuthi kuguqulwe ezinye iziqa ezingatsho lutho ezomthetho okhangelane lokuvota owe-Electoral Act. Uhulumende uthi kumele kube leziqondiso ezikubeka sobala ukuba abafisa ukuphuma ukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende lamakhansila bakwenze ngemfanelo ukuze iZimbabwe Electoral Commission ithole ithuba lokulungisa amaphepha amatsha okuvota ama-ballot papers. Uhulumende uthi ufisa ukuba kwengezwe inani labesifazana labatsha edale lephalamende lakukhansili njalo abavotayo basebenzise izithupha lamaphasipoti kuphela ngosuku lokuvota. Abakubandla leZANU-P F bayakusekela lokhu kodwa abaphikisayo bathi kuningi okumele kuguqulwe obekumele kube ingxenye ye-Electoral Amendment Bill. Bathi kugoqela ukuvumela abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe ukuba bavote kukhetho lwelizwe besemazweni athiyeneyo kulungiswe ugwalo lokuvota njalo kususwe abebandla abadlelana lohulumende emahofisini ekomishini ye-ZEC. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla le-ZANU-PF, lomnumzana Fortune Nkosinathi Mlalazi olandela ezombusazwe. Uchuma usungula lingxoxo.
Kumele sesibancoma phela, hashi bana every time sibe sibachothoza kuphela singabona okuhle ngakho abakekwenza. Konoko sokwenziwe okuhle asinqumeni bese sikhuleka ukuthi ngabe kuyaqhubeka phambili kusenziwa okunye ukwenzela ukuthi kona by the end of the day sibe sesitholile kumbe sesi-achievile. Konoko siyabe sifuna ukuthi sibe realign imithetho yethu from emdala le sikhangele kulo mthetho omusha esesinawo. Lapha elizweni leZimbabwe.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke baba Mlalazi.
Ngiyamuzwa uThuma uyancoma ukuthi uhulumende uyazama. Kodwa ke inkinga esilayo ngalokho okwenziwa nguhulumende ukuthi alibana silwisana lakho. Efana abana silwisana lakho silazo izinto eziqakathekileyo okumele ngabe siyazenza singafi kulezi ezimayina.
Golidi yenza lapha ke ubaba Mlalazi uthi hayi uhulumende lapho udlala ngengqondo zabantu.
Umphakathi Mlalazi, hayi angimsoli la, hayi ukhuluma lapha amekhona, but njengoba ngitshilo mina, akulo okunye ongabe kuqade udlule okunye. Konke kuqakathekile kumele kulungisiswe. Nxa kuthe kwalungisiswa lokho sokulungisisiwe, asishayeni izandla, sesikwazi ukuthi hayi kusina sokulandela okunye. Kuzalandelana, kulandelana kuze kuphele, ngoba phela ayisikho ukuthi una singakubamba konke ka-one case uqedi, akwenzakali khonokwani. Ngakho angiboni bona kukhona yini ubana sesikhala ngakho lokhu sehluleka ubana sivume khonoko osokulungisiwe sikubongele bese simelela-ke ubana okulandelayo nakunjani kuzabanjwa. So konke lokwane vidayo khona vosi izabuya ngesikhathi esifaneleyo kuzalungisiswa ngendlela efaneleyo. Anjengokubona nje ukuthi kathi sisikuma-sakthini ithwele nzima sikwazi ubana sibambe ngaphi sifike ngaphi. Ukuba nzima kona ukubana sisukubambisise kuhle.
Yes, siyakuzwa Golide. Baba Mlalazi, vele abantu bafunani, bafuna ukuthi uguqulwe.
Uyabona singakhangela i-diaspora vote. Abantu abaku-diaspora yibo ababambe umnotho. Uma ngithi umnotho yibo ababambe izimuli zaseZimbabwe ukuthi ziphile imuli eziningi zisurvive nge-diaspora. Usuke lapho uhulumeni uyathola ama-taxes. So sine-more than 2 million people ababanjelwa ama-taxi kodwa bengela representation or bengela voice in terms of ukuthi ngubani obusayo. So yikho sisithi laba bantu kabanikezwe ilungelo lokuthi bavote. Okunye okufunekwayo kubana kwe-emphasize kwe-Electoral Act yindaba ye-media, especially public media, indaba ye-behavior nje yama-agents kahulumeni anjengamaphoyisa nabanye abasuka babe political. Ngitsho leveki iyasolisa, uma uyibhekile nje i-outlook yayo iyasolisa. So yinto okufanele ngabe ziyalungiswa lezi, sibe nama-proper reforms azanika i-confidence kuwo wonke ozaparticipate ekhethweni ukwenzela ukuthi onqobileyo ekhethweni achayele ihlombe yilabo abaluzileyo bavume labo ukuthi baluzile. Asingeke siqhubeke sisiba le-election eba disputed ngenxa yendlela esiqhuba ngayo ukhetho lwethu.
Golide,
kuyezwakala konke lokhu okukhulunywayo and izinto ezilokhu zizama ukubana zilungisiswe ukubana kufike esigabeni sokuthi kona wonke umuntu uyenelisa ukubana avote. Anjengoba njengoba ngitshilo ukuthi kona kwesi sikhathi ama-logistics asuka ahluphe ngenxa yakhonokhwana ukubana sivele nje singabantu abangela lokuzeni-school corporation yamanye amazwe lapho okulabanye abafowethu khona khona ngale. So kuzasebenzeka njani? Yikho ubona ulozen umongameli wethu eseqhalise iprogram yakhe leyana yokuthi let's re-engage labo abesivele sizwanana labo kodwa singasazwani labo and engage labo vele maybe esingazange sike sizwane labo ukwenzela ukuthi bona sikwanise ukuthi at the end of the day sibe ngabanye sibe yingxenye e-global village esihlala kuyo lapha emhlabeni.
Ngiyamuzwa uChuma angithi kumnandi uma ukhuluma kusayidi yama-beneficiaries uyabezwa bethi uyenziwa kancane kancane, kanti wayisenza kancane bona besenelisa ukwenza ezinye izinto ezinkulu kanye okunjengokuthenga sibonile imfanekiso yezimota ezezanupiyefu ezithengiweyo ezintsha. Babe sebesitshela ngama-logistics ukuthi abenelisi ukwenza lokhu lalokhu, kodwa ama-logistics okuthi baye campaigner bachaya abantu benzeni ayatholakala. Kodwa kumuli yaseZimbabwe ngithi mina hayi, lanxa kunzima kanjani kufanele sifuqe kuphela bazaze baphume.
Ye, siyakuzwa njengazani uJuma ufuna nje imzuzwana.
Lokho ase ukhuluma okwamakhampeni vele nxalilibandla kubeekaeni lumphelele ukukhampeyina asik ukuthi ndotshakona siyabe sijunyiwe ani siyakwazi songevele ukuna ama-elections abuya ngo-2023. So nxalilibandla elile-structure elikwazi ukusenzani ibeekaeni lumphelele ophela.
Lapho lizwe umnumzana Joseph Chuma olilunga lebandla lezanu PF, lo mnumzana Fortune Nkosinathi Mlalazi olandela izombusazwe ezimele bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Ibandla lezanu PF letheswa icala lokuvala abantu ngamanga ukuze bathone belayinele umumbu ongekhoyo ensiza lapho kulokhetho khona linyanga. Umgcinisihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland South, umnumzana Solani Njemnyama Moyo, utshele iStudio 7 ukuthi kuyaxokozela esigabeni phambilini kwalolu khetho mhlaka-22 kuyona linyanga.
Kube isimanga sokuthi kona ibandla lokwehluleka iZANU-PF alika deli ngokurobha abantu bakithi, ngokuyabhyuza abantu bakithi, ngokubahlukumeza abantu bakithi. Singene emzini yabantu njengenjwayelo, sithola kungelabantu yonke indawo, saya ethudi one ezitolo abantu bagcwele, abantu kade befika bo 700-800 ezitolo, abantu behleli bebhalisa kuthi abahola umumbu ku-22 okufana nayo futhi umbuzo ebenginawo.
Umnumzana Solani Njemnyama Moyo ngumgcinisihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland South. Njengoba iStudio 7 ingasekeli ihlangothi, sizame ukukhuluma lebandla labebandla le-ZANU-PF kulumango kodwa kwehlula. Ilunga lebandla le-ZANU-PF umnumzana Believe Gawule uphendule umsekeli wezikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda, owathi yena lomnumzana Joseph Chuma bayehluleka ukusola ukutshiswa kwendlu yelunga lebandla umnumzana Cybeth Msengezi. Umafa uthi amalunga ebandla le-ZANU-PF alosiko lokusekela umongameli lalapho esehluleka ukubusa. Ugawule usithumele impendulo yakhe ngalokhu.
Ngiyamuzwa uMagalela Mafa lapha kanti, kodwa mina kamvumelane laye ngalokho akukhulumayo, ikakhulu nxa ekhuluma ngendaba kaSibeth Msengezi. Kanti yena ungena njani uMafa endaweni kaSibeth Msengezi? USibeth Msengezi ngiyazi ukuthi ngomunye umuntu nje laye njengabantu bonke. Akuyini okumangalisayo ngoSibeth Msengezi? Msengezi lo indaba kanti ukhulunyelwa nguye ngowabo yini, yibo abamthumileyo yini ukuthi ayenze kunokwakwenzayo? Kume njalo anjeabona into ezazikhulunywa ngabolinda Masarira, yizo zenezi ezikhona ukuthi babetrainwa ukuthi bayenze izinto ezimbi kuthiwe iZANU-PF yekwenzayo. Kukhona lokho ukuthi bayakukhuluma kade solinda Masarira ukuthi babehamba besiyafundiswa ukuthi bayenze njani bengcolise iZANU-PF. Into esiyaziyo lakathe sakuphelanga kukhona, and kathe sibalokhu bekwenza futhi besiya phambili. Izinto ezinjengazanezathi sizibona khonokwade kuthiwa ye umuntu sethethwe laphana, sekidnethiwe laphana, kwanjanjani besenza.
Umnumzana Believe Gawule lilunga lebandla le-ZANU-PF ku-Live Talk namhlanje kuhlelo asiyihluzeni bomama, sikhangela inhlelo zokuzinakekela ezenziwa ngabesifazana kumabhizimusi kanye lemisebenzi yezandla. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngumagumede uGaino Saidi, ngisithi asidibaneni njalo ngo-6:30 kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.